kuqala nje okungenzeka ukuthi mhlambe baphume bathi bona nguChamisa kumbe baphume besithi ngokhophe, kodwa lapho lukhona kusengenzeka ukuthi ludlulele phambili luze lugcine lufika e-constitutional court ngendlela athile, kusiya ngokuthi inkantolo ithethe isinqumo bani, yona le yabe ithethe isinqumo njengoba ingaphansi. Kodwa-ke okubi ukuthi iZANU PF ibukele iyakholisa abantu abafuna ukulungisa ilizwe abasuka bebonke ngo-2000 sebesilwa bebodwa, into ekade ingafanelanga yenzeke.
UMakhube yena sowaba lebandla lakhe laya kuCongress bakhetha ubukhokheli bebandla labo, uChamisa laye wenza okufanayo. Kungani beqhubeka ngombango waleli bandla bona sebelamabandla ehlukene?
Njalo kubeka kahle ukuthi sekwenzeka kanjalo. Ngendlela yomthetho bekuyathiwa icala lakhona limute ngokuba kalisathoniseki, izinto sezaguquka lapho ezazikhona. Ufana lo muntu othonisa indlu eyadilikayo engasekhoyo, othonisa ngomgwaqo ongasekhoyo, azisekho lezo zinto abazibangayo. Sokusele nje kuphela ukuthi abantu, njengoba nami ngifuna ukuthi nginqobe lalwanathi ufuna ukunqoba, kodwa akusena mbango, makusadingakali ukuthi balwe amabandla ngoba aseyehlukene. Kodwa ndlelathile bona ngokuphikisana kwabo ungathi babona sengathi ulokhu kuyinto eyodwa. Kanti-ke futhi ekuhlukaneni kwebandla khona lapho kulezinto eziyinzuzo, kulamahofisi, kulezimota, kulezimali. Ungalahlekelwa yikuthi kuthiwe nguwe ofaneleyo, ulakho ukulahlekelwa yizona leziya zinto. Mhlawumbe yikho okunye okwenza ukuthi baqhubeke besilwa empini yakhona ukuthi zize zithutshe izinto zihambisana lapho.
Ngezinye indlela uthi okulwelwayo lapha impahla yebandla esingathi ngama-properties okufana lezimota lamahofisi lani lani.
Phelo sekulwelwa kakukho okunye ngokuba igama vele akusaguquki lutho. Angithi le ekhokhelwa ngumama uMakhuphe ivele yiyo ebizwa kuthiwa i-MDCT, liyani eyinye ekhokhelwa ngubaba uChamisa ile gama layo i-MDC Alliance kumbe i-MDC kuphela, kusiya ngokuthi ubeka kanjani, kodwa bangena i-MDC Alliance ePhalamende. So-ke akusela mbango ukuthi ungathi wena onguye olegama eliqondileyo ngubani. Igama le-MDCT elalikhona ngalesiya sikhathi likuMakhuphe, kodwa umbuzo uthi le eyinye i-MDC Alliance yiyo yini ezalwa yiliyana, ngoba labo bame khona lapho ukuthi hayi yithe sasiyi-MDC esesibizwa i-MDC Alliance. Ngokunjalo-ke amahofisi lezimota lezimali kufanele ukuze kithi, labantu abanye besidi yibo. Yikho okuzaba okuphikiswana ngakho kakhulu. Okunye nje lokho okunye hhayi akusekho, babanga yona leyo nto ngokuba phela ungalahlekelwa yikho, uyalahlekelwa yizinto eziningi, usengalahlekelwa yiyo i-harvest house kumbe okuthiwa yimo Mokensangirai House, kanjalo usengakhitshwa khona kungena omunye.